isikhathi senu balaleli lapho eseliphakona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela kwistudio 7 uMandlovu osenkayi uHot 25. Lesicelo la njengomzali lesikolo sethize labo ehlanganisa u-25 no-24. Isicelo sethu esikhulu bantwa bethu lezihlobo zethu ezikudiaspora. Isikolo kasilamanzi njengabazali siyacela silokusilela okukhulu kakhulu. Abantwana balamanzi, abantwana bakhona abahlala esikolo, abalamanzi, amatichara kaalamanzi. Sibe sicela izandla zenu bantwa bethu eliphandle ukuba nalisincedise kubhore amanzi ezwela. Ngingumama osemzwaphansi umama Mandlovu. Ngithinteke kakhulu sisemhlanganweni wesikolo lokuhawula kwabazali abahawule ngakho bekhanya ukuthi abaphathanga lutho kodwa isifiso balaso. Njalo engithanda ukulitshela khona abantwana benze kuhle kakhulu imathebelelendi nodinkinkayi isikolo sibe ngunumber 1. Ngiyabonga, ngingathaba kakhulu nxa lingasichaza.
Kalibonani basakazi kustudio 7 olibingelela ngukhathibhethi Mkhwebu, uspeaker wenhlanganiso yeBeula community kuward 5 eBeula klinika eMatopo South eMathebeleland. Bantu bakithi sithanda ukunxusa abantu bonke aba-under Beula klinika kuward 5 ukuthi sicela izandla siphakameni ngobuningi bethu, sithuthukiseni isigaba sakithi, sibuye sivikele umphakathi wakithi ngama-donation, sibuye sithuthukise le klinika yakithi eBeula Clinic. Sicela izandla uxhaso kakhulu, silamanombolo esingawasebenzisa masifuna ulwazi mayelana ngeBeula community. Silamanombolo kababa uChairman umphathisi Ndlovu 0626224410. Ma ufuna ukwazi ngolwazi lweBeula Clinic silo mama uAnastasia Maphosa, inombolo yakhe ithi 0747426772. Ma ufuna ukuxhumana lo speaker uKathbert Mkhwebu 0719218760. Le page leFacebook silalo kuBeula community, lama group ama WhatsApp sinawo, uyathola ulwazi ngakho konke. Sibuye le account yeBeula sinayo. Siyacela phakathi wakithi usizo, siyethuthukisa isigaba sakithi, sisemuva kakhulu ngento eziningi. Siyanxusa sithi siphakameni ngobuningi bethu, sithuthukiseni isigaba.
Linjani bahleli beStudio 7? Endabeni kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus, khona kubuhlungu ngoba abantu bayafostele ukuthi bephume phandle besiyadinga ukuya ethunjini, ngoba nakuthi umuntu ahlala endlini hlezi ekhangela abantwana, abantwana bekhala bazwisisi phela abantwana ukuthi kwenzakalayo, bekhala ngendlala, uyafostele ukuthi aphume ahambe ayedinga ukuya ethunjini. Esekuzindaba yokuthi amalungelo abantu awahlonitshwa elizweni, lokho kusobala ukuthi uhulumende weZimbabwe vele angeke vele amhlonipha umuntu. Khangela kathesi umhlanga uthethise uBishop Ndlovu, emthethisa kuyukuthi khona leyo ncwadi abayibhalileyo kayibhalanga enguNdlovu iphume emzini wakhe, kodwa eyibhale ngabobhishophu bonke besona into eyenzakalayo elizweni, kodwa wakhetha yena ethi khona yena njengoba vele ezazi ukuthi onkhona uphuma kuminority mina bese ngiyakujabulela futhi khona lokho ukuthi khona hayi uyasinceda vele thina as abethwakazi asibo maZimbabweans laphana siyarojwa nje ukuthi uthwe singamaZimbabweans kukhona abakufunayo kithi elizweni lethu labethwakazi so kuyakhanya nje kuyacaca ukuthi hayi thina akusamelanga vele sizibandakanye into ezenzakala eZimbabwe thina sokumele ukuthi sifokase ekutheni siqala njani impilo yethu ezabethwakazi all alone singelabo thina labo abantu beZimbabwe ngoba hayi bakhohlakele kakhulu
Salibonani basakazi beStudio 7 mina nguna talent yenkayi kusikhobokhobo emkarati ngithi mina umbuso kaMnangagwa lomgabe uyafanana ngokubona kwami njalo kakho zawuguqula ngoba laba bantu vele bona iqiniso abalalo ngaze ubele election vele abawini kodwa uyala kuthiwa bawinile ngoba bantshontsha amavoti so vele umbuso wabo uyafanana kusiya ngani ngani bayekelwa nje uNkulunkulu khona ukubajezisa lezaniphefu yabo uNkulunkulu khona ukuyiqeda izaniphefu le esazalelwa kiyo lakathesi lokhu ikhona uNkulunkulu uzasilungisela yena mbani wayekwazi ukuthi umgabe ngaphuma esihlalweni uNkulunkulu uzakulungisa isithothi sezani lesi asisinikeleni kuNkulunkulu kathesi siyalamba akulakudla izulalini banika amabele ngokukhethana bona awezani konke asikunikeleni kuNkulunkulu ukubusa kwabo lokhu uNkulunkulu nguye ozasikhiphela izani igama elithi zani ibe singalifuniyo futhi
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318